Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 Mfumfu 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umkamongameli weZimbabwe unkosikazi uCyril Mnangagwa ube likhosikazi lakamongameli lakuqala ukuyangena umhlangano wezokwethekelelwa kwamazwe omhlaba owe-United Nations World Tourism Organization World Forum on Gastronomy Tourism. AbezANU-PF Harare Metropolitan Province bathi phakathi kwabantu abangamashumi phose amathathu abanikwa izimota zokukhankasa kukhetho lukancwabakazi asebebisele okwamanje ngabayisishiyagalombili kuphela phakathi kwabangamashumi amabili lasithupha. Izakhamizi zeDambashoko eGwanda North zikhala ezimathonsi ngokufelwa ngamadonki asehlaselwe ngumkhuhlane ongazakaliyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkamongameli weZimbabwe unkosikazi uCyril Mnangagwa ube likhosikazi likamongameli lakuqala ukuyangena umhlangano wezokwethekelelwa kwamazwe omhlaba oye-United Nations World Tourism Organization UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism. Lapho ayethule khona umbiko oqakathekileyo ukuthuthukisa inhlelo zokudla okwakha umzimba njalo kungokwendulo. Unkosikazi Mnangagwa ucine inikwa isicoco senhlonipho ngehlelo asezizungule eZimbabwe ezokuphakamisa isithunzi selizwe. Kodwa kulabanye abathi bekungadingeki ukubana azasukume alubhekise kweleSpain ukuyangena lomhlangano mathupha ngabe ungene ebulenjini njengabanye abamanye amazwe omhlaba. Ukuhlaziya lolu daba, Studio 7 ixoxe lolwela amalungelo oluntu unkosazana Nozipho Zayipho Moyo.
Imhlangano le iqakathekile kodwa usukuzivuze ukuthi yena engumama olomkakhe osefake imithetho yokuthi abantu bengadlalisa imali ngokuphuma besiya emazweni besiyalanda ama-meeting la angasedakaliyo. Uyazibuza ukuthi bekuqakathekile ukuthi ehambe khona ngale kunokuthi engene emafonini lasemthimeni njengabanye okokuqala, ngoba okwakhathesi kulo minister we-ICT obonakale ese-South Arabia izolo and kungumsindo, kodwa nxa kungunkosikazi womkhokheli imithetho iyadinda. Okwesibili, kuba nzima ukuthi sithi impumelelo ibinjani nxa abantu befuna ukuthi zikhuluma ngokuthi ezekhetho zihambe njani nxa sebekhuluma ngokuthi kuhambe njani kulowo mhlangano. Kodwa khona umhlangano wangkhona uqakathekile ngoba nxa sile nkokheli abakwazi ukuthi beqhube ilizwe kuyasincedisa ukuthi sivuse umnotho, ngoba lokhu kwe-tourism ikakhulu okwegastronomy esikhangele okokudla ukuthi sikhuthaze ukudla kwethu okwesintwini kulapha imali ebakhona ngoba umhlaba usitshintsha khona. Kodwa lokhu ukuthi umama uMnangagwa uyohambayo kulapha okuvusa khona umsoto.
Wena ubona ngani ngakwenziweni ukuthi iZimbabwe layo ikhanye iphatheka emhlanganweni omkhulu kangaka?
IZimbabwe bomelele iyenze njengabanye, wonke umuntu ungene kumhlangano lowo besebenzisa ama-Zoom, ama-laptop, kodwa konke basimelele saxoxisana. Lokungaqakathekanga ukuthi kudlaliswe imali, uhambo lolu belungaqakathekanga.
Abanye njalo ngabathi ezikhundleni zaphezulu ukhanya ngani umongameli welizwe usefaka imuli yakhe kakhulu phambili.
Ngiqinise kodwa uziphendulele yena umongameli uDebe Mbuzo ukuthi userana ishadini oyisaza sangazibo wathi yini umongameli ngizenzela ngifunayo omunye kangene ba umkhokheli laye akhethe abantu afuna ukuthi beqhube laye and sinanzelela ukuthi ukungena kubababa u-ED esikhundleni kwaba lokungena kwamasosha and kakwazi ukuthi engathemba abantu bekuvamile ukuthi athembe abantu abaligazi lakhe abayinyezi bakhe ukuthi bemsebenzele kube yibo abangamehle lezinsele zakhe ngoba uyakwazi ukuthi indlela abangena ngakhona kungaba yindlela angaphumange ngoba ukungena kwakhe kwangena ngalokhu abathi yikhulu kungena kwamasosha and nxamasosha engathi umongameli asisamfuni kusho ukuthi ube nendlebe lamehlo and kusho ukuthi uthembele igazi lakho
lo-ke bekungunkosazana Nozipho Zipho Moyo olwela amalungelo oluntu esikhulumelayo ecingweni ekhona lapha eMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abebandla leZANU-PF esabelweni seHarare Province balobe incwadi besazisa amalunga abo ancindise kukhetho oluqhutshwe nguNcwabakazi anikwa izimota zokukhankasa ngazo ukubana azivisele ngokuphangisa. AbeZANU-PF Harare Metropolitan Province bathi baphakathi kwabantu abangamashumi phose amathathu abanikwa izimota asebebisele okwamanje ngabayisishiyagalombili kuphela 8. Abangakabiseli lezi zimota ngabaphose bafike amashumi amabili 18 ababikwa sebesala lalezi zimota.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela. Izakamizi zeDambashoko eGwanda North eZansi eMandebeleni zikhala ezimathunzi ngokufelwa ngamadonki obabhemi asebehlaselwe umkhuhlane ongazakaliyo. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu iselungiselela ukulima. Abohlangothi olunakekela izifuyo olwe-Department of Veterinary Services bathi abakatholi umbiko wokufa kwamadonki lawa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeDambashoko zididekile ngalo mkhuhlane osuqeda amadonki emangeni wabo oqhamuke kusukela ngenyanga edlulileyo. Umelusi ubabusi Bhebhe uthi kube yisimanga ukufa kwamadonki njalo sebesebenza nzima emakhaya.
Amadonki belomunye umkhuhlane onzima lapha, into leyana ingani itshaya ikhanda le kubuye la ingani ithi soyikhanda ithi icini itshana lesihlahla idonki yangikhona izinto esifuyo zife kabi lezo, enye icaka ingahle ikhukhumala ikhanda izigcini sife idonki yangikhona isihluku. So esh ukuthi idiwana ngazi sokunzima laphana ngoba iyade phede vele lamaphije besitshaya ngawo iyade ebhalansile ekulimeni nade sithembe yona, so vele akusele enye option asitela plan. Into yangikhona ayisikho ekhaya kuphela ingenile.
Amazwi la asekelwe ngugogo Jane Dube othi ufelwe isipani sonke.
Amadonki apho uchukisa amakhanda nxa sesifa khonaphana afile kimi lapha abangu-4 iy'nsuku zilandelana. Ngazama ukuthi siwahlabe akukhanyisa ukuthi kwasokuleti evele thi hhayi sesifa, sawahlaba hhayi kwase kokukuncede. Vele angikwazi ukuthi ngizalimangani mntanami, yinto nje engiyidingayo ukuthi kathi ngizakwenzenjani. Amadonki ebendilima ngawo, ngisikha ngawo ngenqola, asefile wonke.
ukansila kwathu unkosikazi Zolibanzi Pofu omunye walabo abafelwe ngamadonki uthi aphela amadonki esigabeni sabo
sesifelwe ngamadonki amaningi kakhulu osokuthiye izakhamizi zididekile zingasakwazi ukuthi aliphoze ezinjani wamadonki inyamazane iqakatheke kakhulu uvuke ekuseni ngicabanga idonki yikukhamanzi yikulima konke nje esikwenzayo sikhangele ukuthi idonki yethwala umsebenzi omkhulu kakhulu ezakhamizini asefile sibili amadonki lami nginje ngomunye ofelwe ngamadonki kanti-ke izakhamizi zicabangela ukuthi amadonki lawa angabe bulawa zintwala kumbe angabe elezibungu ezizweni even nakuwadi kuwani khonapha umakhelo asephilile amadonki ayafa sibili kakhulu akhona mbijana
umqondisi ohlangothola ubona ngokunakekela izifuyo ezansi emandebeleni umnumzana enathi mdlongwa uthi bona abakatholi imbiko ngokuva kwamadonki lawa esithi baza kuyafika khona bayehlola ukuthi angabe buleyo yini ukufa kwamadonki lawa ukuze ngesikhathi inkomo lazo zisifa mahlayana nje ngenxa yemikhuhlane ethiyeneyo kusenzalo izakhamizi zemanama kuwa 17 zidlela evalweni kulandela ukubonakala kwendlovu esigabeni lesi ngolwesithathu unkosikazi Thabang Nathi oyisakhamuzi egohole ngomunye wobonele izindlovu
kulendlovu ezifike lapha enumber 9 zifike enumber 9 zihamba ziyi-4 indlovu zakhona ezinkulu zibuye zivelela entshonalanga zaphinda zakhona emzintuzelo muzwana zabuyela futhi entshonalanga khona lapho ezibuye khona so linanzelele bazali kakhulu ebantwaneni abaye esikole
lanxa kungela odwa wahlaselwa yilezi ndlovu kwezinye iziqindi njengewange sekuke kwaba lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu kubanga amanzi kakhulu lamadlela esifuyo zabo ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisedambashoko ngu-Albert Ncube
okwamanje-ke othi singene esigabeni sethu lapho esikhangela ukubhekane labesifazane sixoxa labo ngemisebenzi abayenzayo yentuthuko kuhlelo Women's Forum silo Standekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazane lelami osithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lo nkosazana Vakani Ncube umqoqo wenhlelo wokuhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association ukuze sizwe ukuthi abesifazane abathengisa ezitaladini labalamabhizinisi asathuthukayo baqhuba njani umsebenzi.
Abesifazane amasisitaladeni wabala amabhizinisi amancinyane bayenelisa ukuthi bethole inzuzo yokuziphilisa lemuli zabo kodwa kayifiki kuleso silinganiso abasifunayo bafisa ukuthi ngabe uyadlulela phambili or ikhuphuke iye phezulu isilinganiso abasitholayo zikhona akhona ama-challenges abahlangana lawo njengabantu abangomama ukuthi ma ufika ku-business ecosystem ongumama sometimes siyazi ukuthi omama kwezinye indawo bakhangelelwa phansi kule ama-labels lawa lalawa abakhona emntwini ongumama ozama ukuzimela zikhona ama-challenges abahlangana lawo sibilanjalo abayinqabelayo lama-opportunities eyinye umuntu ayabe eyibonile njengomuntu ongumama egcine engasenelisi ukuyithola just because ungumuntu ongumama i-playing ground ayikho level ukuthi ifeve wonke umuntu or umama kumbe ubaba kuya ngokuthi u-approache bani omama bahlangana lakho ngezindawo abasebenzela kikho even laba abama-licenses omama bayathengisa phandle abalama-licenses kodwa la inzuzo yabo bathi ayinelisi ukuthi baphilise ngezimuli zabo akufanani kulokuhlala kodwa bayathola isizathu esibangela lokuye ukuthi kulabantu abaningi asebeku-informal sector abanye bathengisela endaweni ezingavunywanga okuyikho oku-affecta ama-sales abo ukuthi begcine bengasatholi inzuzo abayikhangeleleyo kunye abakhala ngakho abantu abazisebenzayo ngathi omama yikungatholakali kwamathuba amaloni amaloni bakhala ngamaloni ukuthi bebhuste ama-businesses abo sizananzelela kube lesikhathi se-COVID-19 esi-affecte abantu bonke abanye kunjenje lokho bengakavuki o lokho bengakaqini ama businesses abo from ukuaffecta yi COVID. So bakhalela ama loan ukuthi nga kuba lama loan awe informal sector affordable angala ama requirements amaningi azayenza ukuthi kube ngumgiwe ukuthi bewathole lawo ma loan. So isifiso sabo ukuthi bethole ama loan angabhusta i businesses zabo angena ama collateral adinga izinto abangelazo abakhangelela njengesektu ukuthi baphila njani kuyini abalakho then kube lama tailor made loans azasupporta i-informal sector ukuthi labo bekwanise ukuthuthuka njengama-businesses amancane begcine labo sebekhulile.
Abamabhizinisi asathuthukayo basanda ukuqeqeshwa yikhansili yakoBulawayo uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ngendlela abangaqhuba ngayo amabhizinisi abo. Babuye ngokuningi yini abesifazane?
Siyabona ukuthi i-informal sector ikakhulu abagcweleyo ngomama, ngakho omama yibo abaningi. Uyathola ukuthi iningi liba ngomama ngoba yibo abagcweleyo kumabhizinisi asathuthukayo or lamabhizinisi amancane. Ngakho iningi over 50% ngomama ababhenefitileyo yibo abaningi. Ngakho bekungela nhlelo specific for women kodwa i-training ibitargeta wonke umuntu okubusiness esakhulayo esafisa ukukhula isiya phambili. Ngakho ngamafitshane omama abaningi ababenefitileyo kodwa bekungekho okumiselwe ukuthi hayi lokhu ngokwabomama kuphela. Ibahlomisile ngama-strategies amaningi okuthi inhlanganiso zabo bangaziqinisa njani okuyini okumele bekukhangele ukuthi inhlanganiso zabo zime lanxa kufika ama cases of ama crisis or ama disasters ukuthi umuntu azikhangele yena himself njenge company yakhe ukuthi mina i company lami livele liqine kuphi engingela amandla kikho yibuphi amathuba amanye akhona engingawasebenzisa ukuthi company yami ikhule yipi njalo kuyini okunganginqabela ukuthi inhlanganiso yami ingaqhubekeli phambili.
Leyo bekuyingxoxo noNkosazana Bakane Ncube, umqoqi wenhlelo wokuhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane nabesifazane. Lizwe ukuthi seliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
USithandekile Mhlanga ke lapho udedela uChris Gande owesotio 7 esiphathele uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya uhlelo lwamapholisa oluthiwa lona Operation Tame the Traffic Jungle, lapho ababophe kona abatshayeli labowendi abedlula 26,443. Lolu hlelo lwenziwa ilizwe lonke jikelele. Esihlaziya laye lolu hlelo ngumnumzana Edwin Ndlovu, umtshayeli njalo ongukhansila ekubandla le-CCC.
Ungasitshela ukuthi ungathini ngohlelo lolu esizwa ukuthiwa belukhona kumbe loku lukhona olwabatshayeli bezimoto kade bebotshwa? Abanye bayakhala besithi bona uhlelo lolu ngendlela olubuye ngalo ngemva kokhetho lungani ikudinga nje imali. Ungathini wena ngalo uhlelo lolu? Ubona kuluhlelo na olulungileyo lesikhathi sakhona bekusimele kube yiso?
Amapholisa eZimbabwe Republic police alohlelo koBulawayo lapha kuluhlelo ke lokubopha ke izimoto zemshikashika lezi singathi ngama Honda Fit la mini mitshova amakhombi ke angekho emthethweni kunye lezinye imoto nje ezihamba ke zisephula umthetho zisima endaweni lapho okungamelanga zime khona ezinye njalo ngezingena ke ama light e robot ke ebomvu kanti kuyabudingakala ukuthi zime baphakathi kwalo ke lolo hlelo ke amapolisa kulo hlelo ke esingathi thina yebo kambe alulubi luhlelo luzama ukuthi ke dolobheni ke kube lomthetho izimoto zisebenze ngendlela eqondileyo mboni ngani hachi asohlelo singalusola kungakhathalekile ukuthi lohlelo lwenziwe ngasiphi isikhathi kodwa ke mboni ukuthi lohlelo liqondileyo kuyadingakala ke ukuthi idolobho ke kube lomthetho izimoto zihambe ngendlela eqondileyo njalo lezi ezifuna ke ukuthwala abantu kube izimoto ke ezilobisileyo zabhalisa okusemthethweni zibhadala imithelo edingakalayo ukuthi ziyibhadale.
Kukhona okungaba kusenza ukuthi abantu bengalandeli imithetho ikakhulu bona laba abemshikashika okuthiwa ibababotshwayo kuyini kahle kahle bayenza ngabomu na kumbe kudubeka ukubangela ukuthi bagcine besebenzisa imoto zona lezi.
Yebo kambe lolu hlelo lukhona lwenzakala edolobheni lakobulawayo ke kubotshwa ke kwezimoto zinalezi ezemshikashika. Kodwa ke eqinisweni labo bantu asobantu abazenzayo kumbe abazenzisayo ngumumo welizwe, umnotho welizwe uphansi uwile, akula msebenzi, akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezi muli zabo, bahambise abantwana esikolo bathole imali zokubhadala ama-rent abahlala khona, bathenge lezi muli zabo njalo ukudla baphile abantu. Yikho sibona ke imoto zemshikashika ziba zinengi ke umuntu angathola imali secabanga ke ukuthenga ke imoto yemshikashika kwenzela ukuthi aziphilise. Yikho kasinike sibasole kangako kodwa kumele sikunanzelele ukuthi konke khona lokho kubangelwa kuyini, kubangelwa ngumumo welizwe. Umumo welizwe kakumanga kuhle kwezomnotho, akula misebenzi, akula mali, akula njalo ezombusazwe eziqondile abantu ke abaphathekanga kuhle elizweni. Yikho ke sokuyindlela ukuthi abantu baziphilise ke. Yikho sithi mina lanxa nje kudingakala ukuthi ke kube lomthetho, kulandela umthetho elizweni, kodwa ke okunye ke kubangela ukuthi ke abantu benze nale ndlela benza ngayo kungabi lomthetho ke ludubo lukhona elizweni kulokuhlupheka okuningi okukhulu kakhulu.
Lo ke ngukansela Edwin Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilala.
Lilalele kumsakazo we Studio 7 A Voice of America esakaza ise Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo owe Studio 7 eye Voice of America osakaza use Washington DC. Kwezemidlalo, iqembu labafana abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela isikolo se St. Eric yilo eselintshantshu zalonyaka ezomncintiswano we-National Association of Secondary School Heads. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leSt Eric linqobe lemzilikazi nye-1 kanyaka kufinali edlalwe namhla ekuseni enkundleni yeBarber Fields. Iqembu lemzilikazi yilo ebelikhangelelwe ukuba lingaphakamisa linkezo njengoba belidlala lingekhaya, kodwa umqeqetshi walo uKhonzani Ncube uthi basuke bazigwaza ngowabo.
Umdlalo osambayo ngendlela yathi sikhangele ngayo senze iphutha emuva ngale kubelekukhonasana phakathi kaukuthi abasakhulisanga then on-tournament sithanukuthi sibonge abekhuthiukuthi
umqeqeshi weqembu leSt Eric uFarai Hanyani yena uthi inkuthazo ayiphe abafana bakhe iyo edale umehluko omkhulu.
Esenelise ukukwenza kuhle ukutshela abadlali bethu ukuba bazithembe ngoba besikwazi ukuba abemzilikazi bazahlasela kakhulu, njalo senelise ukuvikela isango lethu ngemva kokuba sesihlohlile.
Kusigaba sesemifinal iqembu leSt Eric linqobele nge-1 kanya kuthi lemzilikazi lona linqobele eCrestor College nge-3 kanya. Siyikhangele impumelelo yemidlalo yeCastlaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leSimbabwe libhaxabulele Highlanders nge-3 kanya ngaseBaobab. Iqembu leFC Platinum linqobele Ngezi Platinum Stars nge-1 kanya ngaseMandava. Iqembu leChicken libe nguChikilobhanqa 1-1 leleManyika Diamonds ngaseLuve. Kuthi iqembu leBlack Rhinos lithayele ZPC Caribe nge-4-3 ngaseBata. Limpumela isho ukuba iqembu leFC Platinum selikhuphukela ahlala endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo yangamashumi amane lesithupha 46. Kuthi eLengezi Platinum Stars lona elihlezi phezulu lile miklomelo engamashumi amahlanu lowodwa 51. Kusasa ngensonto iqembu leWange lizayemukela ele Capes United ngaseColliery, ele Dynamos lizadibana lele Herentals ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leAda lizanqikilana lele Triangle ngaseBaobab. Iqembu leGreen Fuel lizadlala lele Cranbourne Bullets ngaseGreen Fuel, kuthi iqembu leSheshe lizatshana lele Bulawayo Chiefs ngaseBata. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Okwamanje ke wothi sike sizwe imibono esuka ephuma kubalaleli bakaStudio 7.
Studio 7 njani uyabona mina ngingumdala omnangakho ngabe ngihlengiyirizayini hlengizekelele ngihlale phansi ngiyobheka inkomo zami ngoba mdala vele abantu abasakufuni mhlaba wonke jikelele abantu abasamfuni umdala omnangakho abasamfuni lalobona nawe nje abade bakuvotela bayapretenda vele abasakufuni mdala nginguwe ngabe ngihlengiyirizayini nje ngihlengizihlalele phansi ngithula umsindo njalo badala lokhu kutshona kuthiwa siyalinda into zesisadeki sadeka kusasebenzi laba badala asingeneni indlela ngoba sesikhathi lethu nomhlala kwamanye amazwe sesifuna ukubuyela emakhaya ngenxa yezane kuphela badala asingeneni nendawo yabo into zezane ukuthi bathi lizwe balithatha ngegazi balithatha ngegazi akusebenzi lokhu kwakudala kwakuyisikhathi sakhona sela ndawo lakho kwadlula manje amazwe manje sebuswa ngama-young generation lokuthi lokhu besitshela ngeeuropa akusebenzi kwakuyisikhathi sakhona bavo mkhokho wafo mkhulu wethu wadlula lati asingeneni isiganga badala bafile befile silungisile izwe lethu akusebenzi lokhu sesikhathele ngento zezane sesikhathele thina into zezane lezo.
Studio 7 ivuka njani? Mina lami igama u-Adolf Shaba. Ngike ngezwa lapha ngengabona lapha ku-internet ukhulunywa kuthiwa le ndoda esibiza ngoSengezo Mahlangu iyeze ama-recalls isibiza njengo-secretary general we-CCC. Manje ma kukhontinywa ngezinto ezinje mina ngibona inye isolution udelelo okwedlulisa ukudelela ngoba izani PF angeke isebenzise amaqhinga kanje so mhlawumbe ukuthi into zilunge hayi futhi mina angiyiboni la izani PF izomelana nayo intukutyelo esebantwini bengayenza lokho abakwenzayo bezibona ngathi bona aba-untouchable ayikho le nto yabo le izigebenga zodwa lezi ezisebenzisana labantu esebenzisa imali but this time kuzaphela ngenze kulunge.
Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho vele ngihlale phezu kodaba Studio 7. Hayi siyabonga ukuthi isizwe sikamthwakazi ngathi siyavuka silungathi siyaphakama. Bantu basefollows lonke likwenzileyo siyakuthanda. sithanda thina abethwakazi singavumi ukuthi abafana basempumalanga babuye bazodlala ngathi baze basikhethele labantu okumele basiphathe kahle kahle ngenxa yokuthi behlulekile ukuthi bona bafake abantu babo bokuza njengakobulawayo lapho kufakwe khona abantu bokuza abantu batshelwa lokuthi kufakwe bani umeya okwamanje sokulomfana obuye emaswingo khona ngale
labo ke ngabalaleli baka Studio 7 akade besipha imbono yabo. Isikhathi asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili. Oselivalelisa okwamanje sithi libe lobuthongo obuhle. Praxis is Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.